endlela engikubona ngakho sebe enza umuntu wonke ongumuzulu ngani uyafana ngokwesibaba esabela ukuthi abantu nokwazabulawa nje ngale terrorism ngoba bathanda wonke umuntu okungena ongumuzulu kulesi sizathu sokulala abanye abantu which is kuwrong.
Ngombono wakho ungathi le isibonelo sobandlululo owenzakala kwele Melika?
Yeah, i-discrimination plain and simple ngoba singeke singawubona ngenye indlela. I-discrimination at the same time bathi kuyesabela abantu babo ukuthi babavimbela ama-Americans kodwa at the cost of what amboni mina ukuthi singawubona ngenye indlela i-discrimination.
Bakhona abantu abaningi abangama-Muslim abangenile kwele Melika ongasemthethweni njalo balama green card kodwa sekunzima ukuthi bona bangene kwele Melika kulesi sikhathi. Laba bantu abalama green card balelungelo la lokungena kwele Melika noma kanjani?
Kumele belele lungelo ngoba i-green card nxa sebeyalisa ukuthi bengene e-America kusho ukuthi imithetho adifayiwe ayisitshela ndawo.
Ungathi lo mthetho uyenzani kulo mnotho wele Melika?
Umthetho lo ngomnotho esikubona ngathi esitshengisele ukuthi uza intsha umnotho wa-America owakhathesi engxenye phambili ngoba amazwe lawa alama-Muslim ayaliswayo amaningi angikhona ama-relationship ne-America ngaphandle kwe-Iran vele ama-relationship angikhona kenyekho but amazwe anjenga-Iran yiwate ngenxa ye-oil yiwate lama-relationship angcono ambona ukuthi umthetho efakiweyo uyalisa abantu fully imposed kwama-countries azatshintsha umnotho we-America so okwakhathesi ukuthi kubonawo sizotshintsha umnotho we-America.
Ithuba likhona na lokuthi lo mthetho kamongameli Trump uzotinta izizalwane zezimbabwe eziphila kwele Melika na?
Phambili uzathinta abantu eZimbabwe ngoba bonakala uTrump ufake enye ithethi ilungisele ukuthi edipota abantu abaningi. Bona ngani kuza affect abavele eZimbabwe.